Disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 13 kunhlolanja 2020 nguntungamili Nkoma. Endabeni zekuseni namuhla, ibandla le-MDC lithi uhulumende wehlulekile ukuphathisa uZulu weBhinga okhukhulelwe imizi lizulu lesikhukhula ngendlela esuthisayo. EleZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe ekunanzeni ilanga le-World Radio Day namuhla, iningi likhala ngokuthi kukabi khona imisakazo yezigaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDC selethe uhulumende umlando wokunganakekeli izakhamizi zeMathebeleland kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula elibulale umuntu oyedwa eBhinga njalo lachiya abaningi bengaselamizi. Isigaba seNsungwale eBhinga yiso esitshaywe kakhulu lizulu leli elineimpelasonto yonke lakhukhula izindlu, amabholoho kanye lemigwaqo. Iningi lisinde ngokukhwela izindlu ezingakhukhulwanga kanye lezihlahla. Lanxa uhulumende ethumele indizamtshina zokuhlenga izakhamizi, umsekeli kamgcinisihlalo we-MDC eMathebeleland North, uMnumzana Jabulani Radebe, uthi uhulumende uvele umatolonzima ekuphathiseni abantu bezigaba zeMathebeleland.
Silashekelwe kakhulu, sile nkalakatha yeproblem esilayo kakhulu eMathebeleland North, iBhinga district. Singathi uhlupho lolu lukhona kuma-district wonke, but lusuke lwaba kakhulu eBhinga district ngenxa yokuthi khona kube lezulu eliningi kakhulu. Kwahle kwaba lama-floods, nama-floods lawo achiye abantu abaningi kakhulu, imuli eziningi kakhulu zimarundi. Yinkalakatha yeproblem esilayo kakhulu, and uhulumende esilayo ungani ukhohliwe kakhulu, uslow kakhulu ekureacteni nxa kulama-problem afana layena lawo. So thina njengebandla ele-MDC esivele simela uZulu wonke nje, iZimbabwe yonke jikelele, esikhangele ukuthi khona ngakhona lokho okuncane esingakuzama ukuthi sizame ukuncedisa abantu bakithi abeBhinga, ukuthi sizame ukuthola ukudla, sizame ukuthola impahla ezokugqoka, sizame ukuthola le ngubo nje ezokuthi sincedise abantu, because balahlekelwe into eziningi kakhulu, balahlekelwe zimpahla, balahlekelwa yikudla, le mizi yabo nje sihle yachabalala ngenxa yezulu lele like laba khona.
Kodwa sizwe uhulumende esithi yena usephathisile, wathumela ama-helicopter asusa abantu. Alikuzwanga yini lo?
Lokho ngikuzwile, but njengoba ukwazi ukuthi uhulumende wethu uhulumende othanda ukukhuluma amanga, kodwa nxa kuwukuthi sebethumele ama-helicopter lakho kuyabongeka, but besithanda ukuthi khona kuhle kudisclare as a national disaster ngalokhana okwayenzakala eChimanimani kulo cyclone idayi. Uhulumende wethu uneproblem yokuthi nxa kule sehlakalo ezivakalazona lezo nxa zenzakala eMathebeleland uba very slow, and indawo zakithi zi-marginalized kakhulu ukuthi vele akula mgwaqo. But athothi khona ngale Chimanimani sokule problem yena leyo, ilizwe lonke ubukhokheli wonke obukhona belizwe kusukela kumongameli nalowo nguye okhona owezanu p f bahamba ngobuningi babo besiyakhangela besiyabona udubo lwaso lwehlela abantu be-Chimanimani. But wakathesi abakaqalisi lokukhuluma kumbe lokutshengisa isifiso sokuthi bayafuna ukufika eBhinga. But nxa kuyukuthi khona bengathatha udubololo solukhono solwehlakele abantu beBhinga, hhayi singathaba njengabantu beMathebeleland.
Ukhulumile phambilini lapho kubana udubo lukhanya lusendaweni eziningi engasoBhinga kuphela. Ngeziphi ezinye indawo ezibhekane lo dubo olufanayo?
Wakhangela kule ndawo yeCholocho, iCholocho district indawo ephansi kakhulu okuthi nxa vele kungana izulu kudayela ukuthi kube lama-floods. Wakhumbula vele kusiba lama-floods lawana aba khona endaweni zeManicaland, aba khona laseCholocho, but okwasimangalisayo ukuthi khona kusiba lalawo ma-floods bacela usizo ku-Namibian Air Force. Ama-helicopter e-Namibia abuya ephapha khona pana e-Cholocho esiya e-Manicaland ukuyancedisa. Okutshengisa ukuthi vele babekhohliwe nge-Cholocho. Bona abayiyoba be-China lezo ndiza mthina esiya khona ngale e-Manicaland. Bakulubona sibili ukuthi kula ma-flights e-Cholocho, but akusikho lapho ababecelwe ukuthi bancedise khona. So waqonda khona pana e-Manicaland. So thina esingakucela njenge-Matebele nje ukuthi nxa njengoba sokuvele sokulodubo lalolo, bahle bakhangele ukuthi indawana zonke ezivele sezile problem lazo zithole ukuncediswa nguhulumeni.
Ungatshela abalaleli ukuthi abafuna ukuphathisa benze njani?
Abafuna ukuphathisa bengangithinta kunombolo lezi 0772641861 kumbe 0713562479.
Umnumzana Jabulani Hadebe ngumsekeli kamgcinisihlalo we-MDC enyakatho yemandebeleni ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Kusenjalo umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uzahlangana lenkokheli yabandla lakhe kanye labasekeli balo eGweru namuhla. UChamisa uphakathi kokwethekelela izigaba zonke zelizwe ekhulumisana lamalunga ebandla lakhe ngalokho athi kumele kwenziwe ukuze kulungisiswe obunzima uZulu abhekane labo. Usanda kwethekelela eGwanda lakobulawayo. Ibandla le-MDC lithi lizaqoqa uZulu jikelele kuvunyelwane uhlelo olusemthethweni oluzakhupha uhulumende ukuze kuhlengwe abantu endlaleni kanye lasebunzimeni obubangelwa yikubhidlika komnotho. Isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda uthi lolu yilo udaba olumqoka oluhlafuna nguChamisa lamalunga ebandla lakhe emihlanganweni le ayiqhubayo ezigabeni.
Injongo kaPresident Nelson Chamisa bekuyikuthi yena ahambe le mbiko yakhe ebantwini siya kuthi hayi mina sengenze izinkulumo nabantu abanje abathize abathize sikhangela kudalokho. Kube lempumele njele ngibone ngani sisiya phambili kulo dube lokuthi njengoba umnumzana omnangagwa esala ukukhulumisana lathi kunjengekathesithi okusegcineni ukuthi zasavumile ukuthatha amafoni kaPresident Mbeki ayeke wamthembisa ukuthi uzaphenduka kuye azomtshela kumbe izami ingafuna ukuthi kukhulunyiswane ukuthi kulungisilizwe nxa esala ukuthi kukhulunyiswane kulezindaba zelizwe. So kwenziwa kanjani ukuthi izindaba zalezi ziqhubekele phambili zilungiswa ngumphakathi weZimbabwe? UPresident Chamisa bekhulumisana namalunga singathi kumbe labakhokheli be-MDC ngokuthi kanti singenza njani njenge-MDC, singenza njani njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi siqoqane sonke silungisise udaba oluhluphayo olombuso welizwe, udaba lomkhonomi ukuthi ube umkhonomi ongalethi indlala nokufa ebantwini. Ngenziwa njani ukuthi silethe imisebenzi ngoba siyazi ukuthi lezi lezimbabwele kwanisa ukukwenza? Abantu abakhuluma nopresident bathi hayi lo nyaka ku-2020 awufanelanga simphuthe kumbe simqede singalungisanga udaba iy'ndaba zelezi ebezilethwe ngupresident. Bathi bona lo ngumnyaka wokuthi abantu batshengisa amandla abo nokuthi abantu bathole uhulumende ophuma ebantwini njalo engowabantu.
Ungasichasisela ukucace ngempela ukuthi lawo manyathelo iwaphi?
UPresident uyavuma ukuthi maningi la manyathelo angathathwa achiyeneyo avunyelwayo isisekelo sombuso welizwe. Kufanele athathwe sokuqedisiswa isikhatshana sokuthi kukhulunyiswane loZulu weZimbabwe ukuthi abe khona naye ebambane lo mthimba webandla le-MDC ozabe usithi kufanele siqhubekele phambili silungise ilizwe lekuthenga lokho libuye emuva.
Ngaphandle kokutshengisela yiwaphi amanye amanyathelo akhona?
Isikhathi sokutshengisela sesendlule phela ngoba abantu batshengisela kuhulumende olakho ukubalalela ifole ohlonipha abantu. Abantu bezimbabwe bangathatha amanyathelo afana lokuthi bathumele ilizwi eliqinileyo kuhulumende owatshontsha umbuso besithi bona hatshibo lokhu kubi kakwenza izinto ezinhle abantu abangabulawa njalo umbuso wabantu kawubuyiselwe ebantwini.
Lakodwa ungayitshaya ikhaleni mnumzana Sibanda ukuthi kahle kahle kuyini abantu abaqoqa ukukwenza.
Okuqoqwa ngabantu phela ukuthi mhlawumbe ukukhulisana nohulumende ngalokhu uhlobo aluziwayo ukwenzela ukuthi singalokhu kuqhubekela phambili siwela phansi nge-people's power.
Singabe lapha sikhuluma ngomvukela yini?
Hayi bo, uPresident Nelson Chamisa phela yena liyamazi ukuthi ngumuntu womthetho, umvukela akavunyelwanga isekelo sombuso welizwe. Bakho bakwenza futhi lokho abantu kwenziwa libutho ngesikhathi bezama ukukhipha umnumzana uRobert Mugabe. Ngibone ngani liso lesifanye sefike sokuthi sokufanele kube khona phela ukumisana ukukhangelana mafupha. Sebedlale ngathi sokwanele. Ngeke sibe saqhubekela phambili sithwaliswa amagaba avuzayo ngabantu abakhanya bengenathando njalo bengenakwazi ukuthi lizwe lidinga ukuthula nokuthi indlala kayisiyo nto efanele ijwayele.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga we-Studio 7. EliZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe ekunanzeni ilanga le-World Radio Day namuhla iningi likhala ngokuthi uhulumende ukhanya engakazimiseli ukuvumela imisakazo yezabelo ama-community radio stations. Leli langa linanzwa emhlabeni jikelele ngenjongo yokukhuthaza lokuthakazelela umsebenzi oyenziwa imisakazo yamaradio efana lo-Studio 7. Okwamanje eZimbabwe kule misakazo elawulwa nguhulumende kuphela e-ZBC, leminye nje embalwa eyaziwa ngokuthi ngama-commercial radio stations esakaza emadolobheni kuphela. Imisakazo le igoqela owe-ZFM, Skies Metro FM, Lowestar FM. Eminye yale misakazo ilobudlelwano lohulumende lanxa nje isithi izimele. Okungabikhona kwemisakazo ezimeleyo yikho okwabangela ukuthi kusungule umsakazo we-Studio 7 wona othakazelelwa ngabaningi. Abanye bathi uhulumende kumele avumele imisakazo yezigaba ngoba kuyiyo eqakathekileyo kakhulu kuZulu. Yena uhulumende uthi uza kwenza lokhu maduze. Kodwa intatheli izindaba umnumzana Ngqobizita Mkandla yena oke wasebenzela umsakazo we-ZBC. Kodwa osebenza kwele South Africa uthi akawakholwa amazwi kahulumende.
Iyasebenzela wonke umuntu iradio iya-entertaina ngathi iyajabulisa. Yonke izinto ezimnandi yobani ingoma nje ezintsha zizwela lapho. Imisakazo emnandi mhlawumbe osomahlaya laba ngathi o-comedy sibazwela lapha. Izitori ama-drama khona i-radio drama sizwela lapho. Ibhola ikakhulu ibhola. La yonke nje imidlalo sizwela lapho ku-radio. Balula kakhulu ukuthi sizithole lezo ndaba. Yobani uyawuzwa nje umkhuhlane we-corona uqalile lapha emhlabeni. Sesikwazi nje ngisho lokuliphi luphi ngathi kuyiphi indawo kumbe kusiphi isiqindi somhlaba uyeza ukuthi uhamba kanjani uyabethola nje naye ama-updates. So mina ngibona kwami nje iradio umsakazo uqakatheke kakhulu ukuthi sengibona ngathi nje iradio isiyimpilo yabantu, ayisingxenye yempilo, isiyimpilo yabantu.
Sesiside isikhathi uhulumende engafuni ukuthukulula amagagasi. Kodwa uthi useza kupha abafunayo amalayisensi okusungula imisakazo yezigaba okuthiwa ngama-community radio stations. Ubona ngempela ekwenza lokho.
Angaze ngibone uhulumelo lamanga njengalowo obhize sethembisa nje sethembisa amanga zonke izikhathi And we are born as you know, but we are sabotaging our community radio stations as of Abantu, Amanda, as of Abantu in Vela with Bakokane. Don't be never born and I see some babas of them tools and Indo with them to win. You have to go to an Bele, born again Vela, a two Vila with La Amanda Abantu Abatolai. Yiwo phela amandla ayenza uhulumeni. Yiwo phela amandla ayenza uhulumeni abe namandla. Uhulumeni okhokhela abantu abangalamandla. Oh, nje uhulumeni ka ongathi ngamazolo nje. Amazolo yabona isikhathi ilanga lingathi liyaphakama liyaphezulu. Ashabalala. Uye uhulumeni ongalangqondo.
Umnumzana Nqobizitha Mkandla intatheli zindaba eyake yasebenzela umsakazo weZBC njalo uyingcwethi kwezokuhanjiswa kwemibiko. Ubexoxa le Studio 7 ekwele South Africa. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulesigebengu esihlala emagwegwe kobulawayo esetheswe isigwebo sokupika okweminyaka engamachumi amathathu izolo ngemva kokutholakala silecala lokuntshontsha izimota. Umusa Denge uphiwe isigwebo lesi ngemva kokuvuma amacala akhe. Iphephandaba leHerald lona lithi kulabo manje abalitshumi lasithupha abafungiswe izolo bahle baqala umsebenzi ngokuthetha amacala eHarare. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani balaleli baka Studio 7 okwama okusenhliziyweni ngithi hayi bakithi. Into ngazola ngiyifanga kahle ekhulunywe le ku-African Union e-Addis Ababa khona le Ethiopia ukuthi kuthiwa e-Afrika amasosha akusamelanga abonakale ePietersburg. Ma kwinto lingaphumelela nambona ngathi mhlawumbe lizakethi ngaba ngcono ngoba umnankagwa ubusa abantu baseZimbabwe eRhodesia ebabusa ngamasosha lamaphoyisa aziphatisibam bekwatisa abantu beze noma yini umathandi. Ma into lingaphela mbona ngathi ngaba ngcono. Number two uyabona le party uta izanele kuziliza ilungu impela impela kuthiwa nanzi live fazana mamazi libe le mali yalo ngoba manje alila mali yalo mara kona izivakazi kuthiwa amadola sama RTGS yangazi into bani yabona uma ungaphela lokho mara ngabazini awurizayine lokho kwiphathi wabo bathi izanele inangakwa out ngamasosha akulaphe aphume bonke labo sikuwenza ngabonga abantu basithe 7 nabalaleli nani 7 goals zika Studio 7 siyabonga kakhulu siyabonga angathi into engahamba kahle njengokufisa kwethu kunini sihlupheka yimi umntwana wenhlabathi ukhume lapha ejoza uphume ejawunda danke.
Sanibonani ku-Studio 7 thanda ukubonga umsakazi ka-Studio 7 wokuqala mbonga abasakazi ka-Studio 7 mbemba abengelele bonke jokes siyabonga kukho konke abasenzela khona indlela zabo zihlale zimhlophe ngomusa nawothando abanalo nalokho nje ukuthi besikhulule sizathi sikhuluma okusenhliziyweni zethu noma kunzima phambili lapho esemva lapho sisuka khona naphambili esikubonayo kodwa nje ngo-Studio 7 sizizwa nje singathi sethula into inhlungu ezingaphakathi kwethu. Ngithanda ukuthi mbonge konke lokho Studio 7 osula namhlanje kukho konke nisenzela khona siyabonga kakhulu. Mbeke mcele-ke ukuthi ubingelela ubingelela umama umandaza laphana egonye ubingelele wafowethu uzamlamula laphana egonye ubingelele unadala egonye unamakhumalo bonke labangaziyo laphana egonye ababingelela kakhulu. Ngibingelela abafowethu sonke lapha egrupini yamadoda le group le esakhana khona sikhondisana ukuthi indoda kumele iziphathe njani njengoba singumthwakazi sisakhana nje njengamadoda igroupu yasungulwa umfowethu uMbonisi Ndlovu. Mina ibizo lami undodana Ndlovu ngiphuma egonye enkaya. Ngiyabonga kakhulu ku-Studio 7 kakhulu kabi.
Salubonani basakazi be-Studio 7 abahle Mina ngingugogo Khanye. Okusizisa ubuhlungu ukuthi abantu bezani laba ungani badla mkanumunye abathembekalanga bonke. Ngakhangela ukwenza kwabo. Qiniso balibona kodwa bavika. Bathi ama-sanction abizwa ngabe-MDC. Bona beyiba bawaziyo ama-sanction abo. Khathesi imali bayayithatha bayakwazi ukuthi bayisa ngaphi. Bese besithi i-MDC. Khathesi bayagazetha imali yama-domestic workers. Kambe lingagazetha imali yama-domestic workers. Lina lingafuni ukunika amadokotela imali. Lingafuni ukunika amatitshi imali. Eyama-domestic bayagazethelana. Abayekela abaqhathi bazibhadalele izisebenzi zabo. Hayikhona ukuthi bathi imali yama-domestic worker yimali engaka. Ingani yiba bazayibhadala. Sesidiniwe ngayo izano yabo. Unkulunkulu kangeneli. Siyabonga.
Igama lami nginguNomathemba. Kreyitistole ngokuhlala ngihlala eVictoria Falls. Thanda ukulibingelela bonke basakazi beStudio 7. Kunzima. Besithanda ukuthi alibana nje bayasilungisela nje. I-price control. Sesizwile ngokuthenga ku-black market. Lona kuyaba kulilizwe elinjani lama-currencies ayithu. Niyabonga. Inlonke. Sikhala nje price control. Sesizwile nge-black market.
Linjani balaleli be-Studio 7. Okhulumayo ngusimele inkosi. Into engiyicelayo ikuthi asikhulekeni ilizwe lethu lizalunga lapha eZimbabwe. Sikhuleke konke sikubeke enkosini ngoba yona yehlula ilutho njalo sazini ukuthi yonke into ilesikhathi sayo. Kuzaba lesikhathi sokuthi bona laba abasesihlaleni basuke kungena abanye ngakho balaleli asithembeleni enkosini.
Laboke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imlayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inengi kwele Sudan libikwa lithakazelela isinqumo sokuthi owake waba ngumongameli wakulelo lizwe umnumzana Omar al-Bashir ahanjiswe emthethwandaba we-International Criminal Court ukuyabhekana lamacala okubulala ngombhuqazwe. Ingcweti kwezempilakahle eziphatheke emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso ye-World Health Organization izolo seziphumelo mhlahlandlela wesiphangiphangi ozalandelwa ukuze kutholakale umuthi wokwelapha igciwane le-coronavirus. Sizigqibeke ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Onqobe kumncintiswano weNew Hampshire okudinga ozamela ibandla eliphikisayo elamademokrasi kukhetho lukamongameli umnumzana Bernie Sanders. Uthi uyajabula ngosekelo aluthole izolo njalo uthi amademokrasi kumele akhethe yena ngoba kunguye yedwa kuleli bandla olekhona lokunqoba umongameli Donald Trump. Ophume esezingeni lesibili eNew Hampshire ngumnumzana Pete Buttigieg kuthi endaweni yesithathu kulonkosikazi Amy Klobuchar. USanders loButtigieg baphume njalo belandelelana kuma-primaries akuqala esiqintini se-Iowa. Ukuhlaziya impumela yayizolo lesi xhume ocubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Impumela yayizolo itshengisa ukuqhuba ukuqhubeka komcabango wamademocracy kusukela nge-caucus e-Iowa, ngoba lakhona i-caucus e-Iowa sibone yena umnumzana Buttigieg naye umnumzana Bernie Sanders benqoba phambi kwabo Biden nabanye o-Amy Klobuchar. So esikubone e-New Hampshire ekugcizelela khona lokhu esakubona e-Iowa last week, ukuthi hayi yibo ngempela angathi bayakhokhela manje kulama primary okuqala. Sesizobona makusuka lapho kusiwa kubo South Carolina abangekho khona popular kakhulu ukuthi khona ngale kuzohamba njani.
Ubona uBernie Sanders lo Buttigieg beqhubeka beyibo abahamba phambili yini, kumbe laba abanye abadonsa nzima balakho ukuphakama?
Well, ama-polls atshengisa ukuthi umnumzana uBiden ulabalandeli abaningi kakhulu eSouth Carolina, njalo futhi ulabalandeli abaningi abansundu, ngoba ube ngu-vice president ka-Obama kubonakala ele support eningi from ebantwini abansundu. But uButtigieg sizwile namhlanje ukubana uthole endorsement yakhe yokuqala from ucongressman owesintwini womuntu omnyama from eSouth Carolina. So kusho ukuthi kuzomnceda kakhulu lokhu, ngoba ubengenzi kahle ebantwini abamnyama, and siyazi ukuthi eSouth Carolina abantu abamnyama yibona abayademene ukuthi ngubani usual owina i-primary khona ngale, ngoba yibo abaningi for ama-Democrats.
Ubona kungaba lamasalamusi yini kugcine kukhethwa uBiden abe nguye omela ibandla lama-Democrats?
Khona manje ungathi kulobunzima abhekane akhangelane labo, ngoba izinto angeke sithi izinto zihamba kahle. But khona kungama-state amabili nje kuphela asenze ama-primary. Sisazobona, ngoba kusazobuya ko-Super Tuesday. Ma kukuthi wenza kahle e-South Carolina, anganqoba kahle e-South Carolina, athole ama-delegates ambalwa, I think i-momentum yakhe izojika ibuye futhi ngakuye, ngoba ebevele nguye isikhathi sonke lesi obe-leader, ebonakala enguye kuma-democracy ongakhethwa ukuthi amele ama-democracy. Sibona nje phanjaniswe yikho khona lokhu ukuvuka kuka-Buttigieg naye uSanders. Inkinga alayo yilokuthi yena lo Buttigieg ama-policies abo yiwo la abathi a-moderate. So kusho ukuthi bona boyi-two bathapha mthonjeni munye, whereas uSanders lo Warren yilaba ababonakala besesandleni senxele kakhulu, and angiboni ke bona labo beyi-two besenza kahle eSouth Carolina, ngoba ma ususiya ngale kubo-South Carolina labo Nevada, abantu bakhona bathanda ukuba conservative.
Umnumzana Dan Moyo ucubungula ezombusazwe, sixoxelayo eseVirginia khonapha eMelika. Sivaleke imbiko elisithumela yona kuFacebook lisemagumbini omane omhlaba. Kulo Jason Maphosa utwena unjani msakazi? Hayi, siyaphila Maphosa, singabuza wena Pretty kwena matshe ngwenya. Wena uthi salibonani usolani Ndlovu? Uthi wena yo angazi yethukeni lapha indlovu enkulu. But hayi, ikanya yethukile mpela. God knows, Khumalo uthi wena Morning Studio 7 na kunjani msakazi wami weStudio 7? Hayi, siziphilele Khumalo. Siziphetheke ngebe zihamba phambili. Ibandla le-MDC lithi uhulumende wehlulekile ukuphathisa uZulu weBhinga okhukhulelwe imizi lizulu lesikhukhula ngendlela esuthisayo. Ela Zimbabwe lizamanyana lamanye amazwe kunanzeni ilanga le World Radio Day namuhla. Kwanele likhumbule sikhona ezakusihlwa ngwa fast 7 na mina lani yasibeni sonke kwezekuseni ngwa fast 6. Olivalelisayo ngutungamili nkoma.